befanele ayongcwasha namhla eMthapa Cemetery. So abantu bebesiye eMthapa Cemetery badlula le police station khonapho ngoba yindlela yakhona. I think amapolice abaqalisa ukuthi abantu beri baningi kakhulu mabenze umsindo, something like that. And kwaba lokungazwisisani, basebethele tear gas, abantu babaleka I think bachiye coffin endleleni. Bazoliphakamisa futhi basebesiye emangcwabeni. Amapolisa alandela futhi besithi inumber yeni yedlu 50 efunakalayo. Basebeqalisa ukubopha abantu from the cemetery. Ababotshiweyo, I think they were roughly over 20, but angikabi lama-details ngoba I'm not the lawyer handling the matter ukuthi ngizwe ukuthi baphunyisiwe yini noma ukuthi babhadaliswe ifine noma what.
Ugcine bekwayini yena lo owasitshiyayo?
Ya kukhanya njalo kodwa the situation, the mourning environment had already been disrupted. Some of the relatives already had the police and stuff, so kube ungasela ubuntu phakathi.
Ye manje yona imuli yayena lo obhubhileyo iyacabangela na ukuthi engaba wabulawa ngamapholisa?
I-postmortem ithi umuntu watshaywa, kukhanya ukuthi watshaywa, isandla sephukile. That's what the postmortem says. Look, the rib is broken as well. So the postmortem is clear ukuthi umuntu watshaywa. Kodwa bona I think i-version yamapholisa yayisithi wayedakiwe siwa yedwa, kodwa akusoze kwenzakale ukuthi i-biological umuntu angathi siwa yedwa yephukile kuze i-rib. So I think it's something that the relatives are pursuing through their lawyers to make sure that kuphume sibile egcekeni ukuthi kuyini okwenzakalayo, ngoba akula nje ukuthi umuntu ngathi uyawa yedwa abe sephuka kangaka okokufa. Kodwa abanye abahlala eduze lokwenzakala indaba leyo babesithi wayetshaywe ekhala sibili, kodwa abakwanisanga ukuthi baphume. Kwakuntambama, abakwanisanga ukuthi baphume ngoba babesesaba lapo.